eMzantsi kuye kuvele lo mbono lokuthethwa yi-forward looking. Sihlala siredi la ma-candidates ethu isikhathi singakafiki. Abantu sithembe ukuthi basitshengisele umcabango wabo lo mbono wabo kungakafiki isikhathi. So umbono wabo yiwona lo othi kube ngubaba umnangazi. Kuqalise khathesi. Sisafuna ukuthi sinike ithuba lokuthi ahlale esikhundleni ajayele abe nendlela yokuthi ilizwe alikhokhele ngendlela bani lezifiso zabantu.
Singathi-ke sokulezabelo ezingaki esezikhulume khonokho ukuthi kumele abe yi-candidate.
Ngivele emhlanganweni kathesi koBulawayo labo sebemgcizelele ukuthi khona nguye ozafuna yi-candidate. Ihlo mhlangano omuhle kathesi nje e-Polytech akube muhle kakhulu abantu wonke ama-districts wonke ama-zones agcizelele ukuthi yena basapota yena ubaba umnangako. And njalo ukuthi khona abantu babona engumuntu olalelayo, engumuntu ongafuni ubandlululo, engumuntu njalo okhangela izigaba zonke kungala kuthi ukhangela kwezinye izigaba okwedlule ezinye izigaba. Into eqathe kakhulu ngokuthi umuntu olalelayo uyakhuluma laye livumelane kumbe lingavumelani kodwa lihlezi njengabantu abomhlangano likhuluma ngezinto zephathi. Siyamthakazelela kakhulu ngakho konoko.
Ye, kodwa kulabanye abathi ngalikhangela phela ngokuthi umnotho ngani uyabhidlika kulokuthi libe ligijimisana lento lezi, wena ukubona njani khona?
Konke lokhu kuzokukhangela i-conference esiyaba layo next week izakhangela konke kunokhu babadu icubungule konke okungathi kulukhophe ebantwini ukuze sikulungise. Ayisikuthingaqalisa ukuthi thena singakathi ku-conference qalisa ukuthi sibone kuzaphuma impumelo yakho nizaba njani. Kodwa into eqakathekileyo ukuthi khona kuthiwe sibatele njengoba mina ngumabhalana omkhulu wephathi ngikhuluma layo upresident ithena sivumele zonke izifo ukuze sizifake kudale elisabalalo kujikezana.